sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ku Studio 7 ngomgcibelo mhlaka 25 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kunanzwe usuku lwe-International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Amalunga enhlanganiso yabafundi ezinasu abafunda e-University of Zimbabwe abotshwe izolo amiswe enkantolo namuhla akhululwa ngesibambiso se-bail. Abesifazana abasakhulayo enyakatho yemandebeleni babikwaze yibo abaligciwane lengculaza kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusungulwe umkhankaso we 16 days of activism against gender-based violence ekunanzweni kosuku lwe International Day for the Elimination of Violence Against Women namuhla. Abesifazana beZimbabwe bekhala ngokuthi ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa ezindlini. Umkhankaso we 16 days lo uzaqhutshwa kuze kuyefika mhlaka 10 ngenyanga ezayo, okulusuku lokunanzwa kwamalungelo oluntu olwe Human Rights Day. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres kumbiko wakhe wokusungula lumkhankaso ukhuthaze uzulu jikelele ukuthi ebambane ukuze kuqedwe udlakela oluqondiswe kwabesifazana. Sixoxelo lwela amalungelo abomama eZimbabwe unkosazana Magodo Ngamahlangu, yena othi umumo mubi kakhulu eZimbabwe.
We 16 days of activism against gender-based violence. It's told us that women are in Bagakulas, Mobanango, Kulumkusha, and Corella, Utumkusha, and Corella, low little Kusumuzek, I was Kaga Kolumba, Wuslan, the guys in Jenukutting Amans, Amans Gaweko. So it's Kangara, Ugum Tato, Ugum Tato, you ever see Nangosi, I want to call Mendy, because I'm Muti, Ubelem Tato, Evi Gelayo. What a lem Tato needs of footing in his Ebusunga Kulas, along with Anuti, Yevo Gambo, Ulumend, Raege, Lugina, Utona, I overlay a letter of policies, Anga. Funding anga implementwayo ngani ngoba ayizele ukuba yizele ukuba liphepha nje laphana bese kusilawa abalutshwane abayinelisayo ukuthi bavale umbe babe lokwafinyelela bawafinyelile bayakholise. Kukanti nxa umthetho sikhuluma ngokuthi ngemthetho efuna ukuvikela efuna uqeda ukudlakela umbe ukudlame ezindlini lokuhlukuluzwa kwabesifazana, akumelanga ibe ngifinyelela ngenxa yokuthi ungubani. Kumele wonke umuntu nje awufinyelela awuthole. Sikhangela kakhulukazi ukuthi khona singakhuluma sibi polisa ukuthi amapolisa akatholakali lapha atholakala khona kwezinye izigaba nje sikhuluma ngezigaba zemaphandleni ukuthi belipolisa ukuze lithole ipolisa uyabuhambe umango omude kakhulukazi. Njalo ipolisa langkhona yabo umele uhambe ukuthi uyelilanda. Cabanga nje nxa ungumama usuthe wehlelwa ludlakela endlini, so kumele wena ube ngosuka futhi edinga ipolisa uhambe about 8 kilometers or 10 kilometers alandelela ipolisa. Sesikhangela kwezindawo uthi salanda ipolisa emadolobheni uthola ukuthi amapolisa athi malutshwane kumbe kalamota kuya ayekuvikela. So imithetho ingaba khona kodwa ukuvikeleka kwabesifazane labahlukumezekayo ezindlini nje i-gender-based violence, ngoba singakhohlwa khona pho kuthiwena singaqapheli kakhulu ukuthi ngomama kuphela i-gender ingaba ingenziwa ngomama kubobaba. Udlakela lungaqhutshwa ngomama kubobaba, udlakela nje ezindlini uphela kwalo. Sibona isimo somnotho eZimbabwe luzaba yinto eze neze ngoba as long as ezomnetho zingazinzanga akulakuhlaliseka ngabantu belambile.
Sisungula nje umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama lo kuyino ngakusho kwabesilisa kuhulumende kumbe la kubagcini bomthetho.
Uhulumende kabona ithulo umlando ukuthi abone ukuthi abantu baphephile esingathi social protection and social security yabantu. Ananzele ukuthi lo section 51 constitution ukuthi right to human dignity. Wonke umuntu ophilayo lesizotha kumele aphile ngesizotha. Kodwa lesizotha sisithole ngenxa yokuthi khona isimo sezomnotho eZimbabwe lezozokhaliseka kuhle kasikho.
Unkosazana Magodo ngamahlango ulwela amalungelo abesifazana. Abafundi be University of Zimbabwe abathathu abangamalunga enhlanganiso yezinasu ababalisa uComfort Mpofu uAllen Marashe loTina Segwasa ababotshwe izolo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi bamiswe enkantolo kamantshi bakhululwa ngemali yesibambiso ibheyili namuhla. Abafundi laba babotshwe ngemva kokutshengisela besola ukuvinjwa kwabo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli entsha ye-University of Zimbabwe. Sixoxele siphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kwaBulawayo umnumzana Chris Mfundirwa.
Hayi, impilo yami isikhathi ekubi sibi. Isikhathi ekubi ngoba lokhu kutshengisa ukuthi umsebenzi wethu thina ezamazingane awuhlengiswa lapho. Umsebenzi wethu nje siyabe sisenta ama-student kube yiwo afunda endaweni yokukhululeka. Ama-students afunde ama-fees afedeka. Ama-students afunde ngelakwesaba. Manje nxa kuyithi esilela leyo nto kuse kuyithi njalo esibotshwayo. Ngiyabona ukuthi labo ama-students abekhalele kithi lawo abengasela that freedom la baba lokwesaba ngoba babekhalele ukuthi thingayithi ngizabakhulula. Ukuthi kuthiwa yithi njalo esibotshwayo akusiphathezi kusiya.
Amalungiselelo okhetho lwe-SRC okuyiso isisusa sokubotshwa kwabantu laba ahamba njani lawo malungiselelo?
Ama-students lababotshiweyo abangu-8 bangkhona bekumele besimele ezinathu kuma-SRC elections. So okwenzakaleyo ukuthi kube nama-SRC elections amaningi lapha eZimbabwe DNL from Nasi, Umat University, Bindura University, Lufane State University. So sikhayela ukuthi kuma-university amaningi izinathu bekuyiyo ewinayo kuma-university lawo. So sikhayele thina sifunthi ku-SRC e-UZT kukhanya i-admin yakhona ibibona ukuthi ingayekelela lezinathu layo izanjani izawina lase-UZT lapho. So but that basis bayo-disqualify ama-students wethu ukuthi bengameli kuma-elections lawo ngoba bebebona ukuthi izinathu liwina iZimbabwe yonke izawina njalo nase-UZT lapho.
Ngezinye indlela sebephumile yini kabasancintisi yini kumbe bayaphambili ngokuncintisa?
Kareti sizizwe been released on bail. Iyizethi sirelease statement sisikekwanisa ukuthi beyemeza ama-SRC elections now. So see they are ready, they are able to represent, they are able to stand for ama-elections now.
Umnumzana Chris Fundirwa isiphathamandla sezinasu ekolishini lenasti kwaBulawayo. Ukukhululwa kwezizalwane zakwele Israel ezilichumilane ezingezinye zezizalwane zakulelo lizwe ezithunjwe liqembu lakwele Palestine ele Hamas akusenzakalanga namuhla njengalokho bekukhangelelwe ngemva kokuba iHamas ithe ifuna ele Israel livumele izimota ezithwele uncedo lokudla ukuthi zingene enyakatho yesihlengeni seGaza Strip. Lokhu kubikwe ngabezindaba abeReuters. Phansi kwesivumelwano esenziwe ngemva kokukhulumisana kwamacelo omabili ekhokhelwa yiMelika lamanye amazwe, iHamas ibizakhulula izizalwane zase-Israel ezilichumilane kuthi i-Israel layo ikulule izibotsha zakwele Palestine Post ezingamachumi amane 39. Kweze mapandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulwisana legciwane lengculaza iHIV kanye lomkhuhlane weAIDS. Olwe National AIDS Council of Zimbabwe, luthi esabelweni seMathebeleleni North, abesifazana abasakhulayo, yibo abalenani eliphezulu, labathelelwa leligciwane lula. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba.
Abe National AIDS Council of Zimbabwe bathi sebenanzelele ukuthi iHIV ihlasela abesifazane abanengi enyakatho yemandebeleni abaleminyaka esuka kwelithumi lanhlanu 15 kusiya kwengamachumi amathathu lane 34 ikakhulu emaphandleni. Umqondisi walolu gatsha eMathebeleleni North umnumzana Dingane Ncube uthi abesifazana labo abathelelwa igciwane ngabesilisa abadala kakhulu kulabo ababayengabe bakhanga ngemali.
New incidents or new cases of HIV are in Zagala ikakhulu emantombazane. Beyengeke ngabantu ababele izimali njalo mhlawumbe ekuziphathenze ngasiphathe kahle ikakhulu abantu abanjengabotyekethe.
Kwabesilisa uncube uthi igcikwane le-HIV libhahle kakhulu kwabaleminyaka esukela kwengamachumi amathathu lanhlanu 35 kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu 55.
Ngokuthatha ngokutheni yi-age group sebephumile ezikolo abasebesilisa sebezisebenzela sebethola imali sebekwanisa ukuthi bengene kuma-relationship.
Uphenyo olwenziwe ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka odluleyo luveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sabangamachumi amahlanu lantathu ekhulwini 53% baphila le-HIV esabelweni lesi. Phezu kwegcikane lengculaza umnumzana Innocent Six Ncube ohlangothi lukahulumende olubana ngabesifazana olwe Women Affairs Community Development SMEs Development eWange uthi omama abanengi bayahlukunyezwa ngabesilisa ezimulini i-gender based violence.
Isimo yethu ithi unite prevent GBV against women and girls. So the majority of abantu abahlukumezwa kakhulu ngomama lamantombazana behlukumezwa ngobaba nabafana.
Umkhankaso lo uzaqala ukwenziwa mhla ka 27 kusiya ku 30 Lwezi lapho izakhamizi zeKhazungula, Chisuma, Chidobe, Matezi lesikabela ezizafundiswa khona ngegender based violence qede zihlolwe igazi. Obona ngenhlelo zokulwisana legcikwane leHIV kulesi sabelo engwenhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe National Network of People Living with HIV unkosikazi Sethandekile Mlawuzi uthi ngemva kwalokhu izakhamizi eziphila lengculaza zizathi gwaqa eChinotimba Wolo zilumathise izibane kukhunjula labo ababulawa legcikwane leli phambilini kombuthano omkhulu ozakwenzelwa kuleli dolobho kunanzwa usuku lweWorld AIDS Day.
Siyarecognize ukuthi ukuze kunanzelelwe isidingo sokuthi kumele kube le medication itholakale emuntwini wonke kwaba labantu abafayo, so bonabo basebenziswa as ama statistics le background ukuthi sithi nantu hlupho lukhona abantu bayafa.
Abazaphatheka kulolu hlelo bakhangelelwe ukuloba amabizo ezihlobo zabo ezabulawa ngomkhuhlane we-AIDS qede kwenziwe umthandazo. Mhlaka 1 Mpalakazi inkokheli zezempilakahle kuzwekazi le-Afrika izizalwane zakuleli kanye lenhlangothi ezehlukeneyo zizathi gwaqa edolobheni le-Victoria Falls ukuzonanza usuku lwe-World AIDS Day. Abaqoqi balumbuthano bathi amabhasi azaphuma asabalale ethwala abantu izigaba ngezigaba kuthi imboni abaculi labo balibazise uzulu kwesinye isandla kuhlolwa igazi ukuze abafunayo bebekwazi isimo sabo sengculaza. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Siyabonga Ntokazi yako Dlamini. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Si
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, oke waphatha isikhundla sikasodolobho okwesikhatshana ekubandla lesi-CC.
Kona lokungathi kunzinyana kodwa isibindi engasinika sona ukubona ngimutha ngiqala ukundima okuba ngumkhokheli yongukhansila enginanzelela ukuthi bakhona baba bethi bekuqala nabo bazibathola ukuthi babe ngosodolobho nabo bebeqala ukuthi ubaba lomama sabantu abathileyo ukuqathibanini bokwenzeni unkulunkulu nxa bekwenelisile ukuthi beqala bambe lowo msebenzi nami ngizawubamba loko lesisekelo olukhulu kakhulu ngifuna kufunayo sifikelele sithokozelela ukuthi kube lomuntu engumama obamba sekuthiwa lithiwa ukuthi ivote sasesihlimba bathathu aba nabo baba ababili naba ngimithi mama wayiningi ngoba sengithola-ke ukuthi amavoti ami nasuka abamaningi yindlela engathola ngayo ukuthi ngibambile isodolobho.
Siyabona ukuthi kube lokhetho olusanda ukwedlula olokukhetha oza kuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, lawe ubuncintisile kodwa kwehlula.
Angizibele kumelele lonke ngoba sengazele ukuthi usodolobho wakoBulawayo nomuntu wesindisa esibona kube nkinga enkulu ukuthi umsekeli wakhe abe umuntu owesazana ngokusekela kwenhlansuwa nzima ukuthi sibhekelani njengapho ngoba umama kwakathi ama-councillors akhethiweyo amileyo asoba angena ba ama-councillors lalaba abangene nesilinganiso samavoti athole ngamathabo nxa sihlangene sinu-12. So khonokho bekusenza sibe nesibili sokuthi ngenani lethu sengisiza kwenelisa ukuthi sibanqoba kwesilisa kodwa ngokusekela kwenhlansa sehlulekile ukuthi sibhekelani ngokugcekeyo kungabangelwa kwezinto ezinye kakhulu.
Seneso isigaba se-proportional representation ungathini ngaso? Sinika abesifazana ithuba yini kumbe hayi kuyenza abanye bethi yisikhundla sokuphiwa nje?
Sona senza abesifazana bebe lethuba kusiya ngokuthi lowo oyabe etholile inhlanhla oanzini yena ukubambe ngayiphi indlela. Kwesinye isikhathi sifika sikuthathe njengokuthi laba abasinikileyo silungele ukuthi sizame ukuthi sithembeke sibe kakhulu ezithi sigcwalise izifiso zabo khonokho kwenza ukuthi kube kungathi kuyafandezela kakhulu ukukhululeka nokuzimela kwabomama ngoba kuyabe kungathi nawe wenzela umusa ukuthi kuphiwe. So ngaleso sizathu sekufanele ithembeke ihloniphe laba abayibo abakuphephile bakunika lelo thuba bese kusehlula ukuthi uzicabangele kube lezinqumo ozithatha ekukhululekile.
Ungasinika imbali yakho lekusasa yakho ukuthi ukhangelele ukuthi wenzeni ufezeni?
Sizinike kakhulu ukuzama ukuthi sithuthukise abesifazana amantombazana yabomama kule nhlanganiso ekhulisayo isonga inakekile kakhulu kwala mathuba angathi malutshwana bangazange abanhlanhla yokuzuza lokuphuma izimulini ezizayo engayithungilayo ukuthiwaeqinini lazokozisenta from 2001 kuzizisele isikhathi bengisebenzelayo nginethana namantombazana nabafana nabanye njalo abasuyelayo ngisisane labadebeni labagogekileyo ukuthi sisungule njalo inhlanganiso emile abantu abagogekileyo bakoBulawayo. Ngasengisebenza njalo kuleyo nhlanganiso yokulawa progressive residence association ngingumsekeli kwephelimana yikho kwangiphathisa kakhulu ukuthi nginelise ukuthi ngikhangele uBulawayo wonke ujikelele hlangana nabakhokheli bonke abakhona ngoBulawayo. Kwangisondeka kakhulu ukusebenzisana nomanisipala nokuncedisa omama ukubafundisa ngezingwalo lezisekelo zedolobho lakoBulawayo. Yikho kunginike isibindi sokubana yebo mani thungamele iwadi yengukhansila.
Singabona inani labesifazana likhuphuka yini ezikhundleni zokukhokhela lapho emakhansili lakwezinye izigaba?
Hayi, ngibona ngathi sisasibela kakhulu manje ukuthi ngiyasaziwa ngikhangela nje inhlanganiso zonke zizathatha isikhathi ukuthi sibona abasifazana sanda ekukhokheleni. Inhlanhla-ke kathe siyiyona leyo indaba e-proportional representation.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Ntombi Zodwa Khumalo, ukhansila kaward 23 eNkulumane koBulawayo, esixoxelaye oke waphatha isikhundla sikamsekeli kasodolobho, oke waphatha isikhundla sika meya wedolobho lakoBulawayo okwesikhatshana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni olutsha. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyabonga Sthandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
litshona njani izilwandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa wajaphi bangodube sihlaziya umthetho omutsha owezokulobola kumbe ezokutshata umthetho lo uthi owesilisa ulalo ilungelo lokungabhadali amalobolo nga efuna ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu lokubana ijaha liyenelisa ukuthi lihlalele nonkosikazi engakhiphanga amalobolo yinto enjani le nxa ukhangela isintu sakithi
umthetho lo wabugande mina ngowami umbono ngibona engathi lapho sebesuke bahamba kakhulu bafinyelela lapho okungafanelanga khona ukuthi ngabe baye bathatha isinqumo esifana naleso ngoba lokho ngibona engathi kufanele ukuthi bahlukanise isintu sethu bangathathi isintu basihlanganise nepolitiki ngoba nxa bethatha isintu besihlanganisa nepolitiki noma ngithi besithatha isintu basifake ngendlela sebefuna ukuthi basifake ngakhona kuzadiliza izinto eziningi ngoba ukulobolana kwabantu noma ngithi ukuthathana kwabantu kuyikwakha isizwe njalo kwenza isizwe sibe lesizoda
manje nxa kungalandelwa umthetho nalo othi hayi akusocala ukungabhadali amalobolo ubona ngani kungaba njani ezindlini lapha ikakhulu nxa sikhangela ukubana abanye bathi bona balandela isiko okwenza ukuthi kungabi le ngxaki emizini lapha ngenxa yokuthi umuntu uyabebhadela amalobolo ungasitshela ukuthi ngamafitshane kubona njani wena lokho
ukubhadala amalobolo babugande kuyisintu sethu njalo kuyisintu sethu kunjalo kuyiyona ndlela ehlanganisa umkhwenyana lakwabozala ukwenza ukuthi noma kuyabe kukhona ezinye izinto ezabe zenzakala phakathi kwemdeni noma kumkhwenyana noma kwabozala umkhwenyana la ayenelise ukuthi aphatheke kulezi zinto kungela lapha angabaza khona ngoba esazi ukuthi ubuhlobo bakhe labakwabuzala ubuyakhile baphelela bonke ingakho kuqakathekile njalo ukubhadala amalobolo kuyindlela yokuthi umuzi wabantwana wakheke njalo abantwana kube khona into ebagoqelayo ebenza ukuthi bagoqeke njalo bahloniphe ngoba besazi ukuthi into leyo yahlanganyela abadala kodwa umntwana nxa ukuthi engabe ehamba esiyahlala kuphela engazange walotsholwa laloba kungaze kuvele uhlupho bani akukho lula ukuthi usungaya kwabakwenu zala ukuthi uyeza uthi uyekhuluma ukuthi mhlambe bakusize ngodubo oyabe usuhlanela lo emzini wakho ngoba kuzabe sengathi bakuza ukuthi kanti wena uyabe ungubani njengoba uyabungaziwa kodwa ke nxa ukuthi usaziwa imfanelo zakho zenzile zonke kuba lula ukuthi umntwana nxa ungabe ukhona ongahambi kahle bamhlalise phansi baligoqe njengabantwana balakhe ngendlela enhle so lokala ukwenza ukuthi impilo ibenhle labantwana bakhule begoqekile bendawonye ukwenzela ukuthi le future abantwana babantwana labo ibe ngegoqekileyo abakhulela ngaphansi komama munye nobaba munye
lo-ke bekungumnumzana Difa wajaphi bangodube ebesiphophalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilalo
yabonga Chris kuhlelo abaculi bethu namuhla sihamba lomculi werumba uIshmael Ndlovu ongumkhokheli weqembu elidabuka elupane eleslender and unity boys bona abethule idlalade elitsha namuhla elilesihloko esithi ubunyama lokukhanya akuhlangani uNdlovu usihlephunele ingoma ekuleli dlalade elesihloko esithi isikhohlakali sendoda.
Postiki promota matota, yeah. Oh matota, that's more than the old thing. Then I would have to wait until you must have a person in the hour. Hey, would you come to put it in front? Wanna
Salibonani balaleli, salibonani balandeli. Ngithe ngizoyethula i-single track kukanti i-album elisha elichisayo liyabuya. Ntambama leyo selitholakala abantu bakithi. Kungakho ngithi leli qembu engihamba ngalo, Slender and Unity Boys, elukwane amagontena amade komnyambambili. Yikho lapho okukhulele khona ikhesaloneli elizwa likhuluma kule ndawo.
Ngithathe sonke lesi sakumuzi wethu bangukoshwa mina. Ngithathe sonke lesi sakumuzi wethu bangukoshwa mina.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Kutholakala ku 067 919 2329 067 919 2329. Yeah, la YouTube channel abantu bakithi ngiyatholakala ngo Slender and Unity Boys. So iyo indlela elingasixhasa ngakhona kumbe ngithi indlela elingasisupporta ngakhona. Ama cap, jacket, t-shirt ayatholakala. Kuthi ama USB iyathola ngo R120. Kuthi i-memory card iyatholakala ngo R70. Kuthi i-CD iyatholakala ngo R60.
Ubachiyela waphamazi abalandeli.
Sihlale ethembeni bantu bakithi ngazo zonke izikhathi. Mhlaka 25 November bantu bakithi siyethula i-CD elitsha. Lithi ubunyama lokukhanya kuhlangana. Likhokhelwe yiyo le i-single track.
Selupane uIshmael Ndlovu ehamba leqembu lakhe le Slender and Unity Boys. Sibehlabela ke kamnandi besigqibela uhlelo. Sikhangele impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. Yada Stars 2 Dynamos 1, Black Rhinos 1 Simba Bora 0, FC Platinum 2 Shesham 1, ZP Kariba 3 Cranbourne 0, Bulawayo Chiefs 2 Manica Diamonds 2, Greenfield 2 Triangle United 1. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungami lenkomo kololokwana kwamatukandula mwizele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.